Disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesihlanu mhlaka 1 kuNhlangula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
iyo indlela okwenziwa ngakhona emazweni abaningi ngalesimo esinjenge sethu ukuthi phela kuphangise kujeziswe labo bahanjisane le ndlela ukhetho olufanele luphathwe ngakhona, ukhetho olukhululekileyo olungeladakela.
Uhulumende namhla wazise ngokusemthethweni ngokusungulwa kwemithethwandaba ebhekane lamacala odlakela oluphathelane lezokhetho.
Umcabango ebandla le-MDC okuthi nxa ukhetho luka-30 July lungenzakalanga ngendlela abakhangelele ngayo bathi bona bazadisturba, angiboni ukuthi kungazibhadalani.
Umanyano we-MDC Alliance uthi uzavimba ukhetho uhulumende engaqhubeka esala ukulungisisa izikhalazo zawo. Umnumzana Sevia Kasukuwere ubotshiwe wamiswa phambi komthethwandaba lamhla esetheswa icala lokufuhla umngcele ebalekela eSouth Africa. Zonke lezi ezinye iindaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende namhla wazise ngokusemthethweni ngokusungulwa kwemithethwandaba ezathetha amacala odlakela oluphathelane lezokhetho. Uhulumende wethule njalo amagama abomantshi abazathonisisa izephulamthetho ezabelweni zonke zelizwe. Ingcwethi wezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi leli linyathelo elihle.
Iyo indlela okwenziwa ngakhona emazweni abaningi ngalesimo esinjenge sethu ukuthi phela kuphangise kujeziswe labo bahambisane le ndlela ukhetho olufanele luphathwe ngakhona, ukhetho olukhululekileyo olungeladlakela. Kodwa abantu umantshi kasuki ayetsholotsho ayezidingela umuntu kumbe ayethiretha ayezidingela umuntu, udingeka wona lamapholisi esivele sisebenza lawo kusuka ngo-1980 ukuthi abophe umuntu, abopho we-MDC, abopho wezanu, abopho waliyaphathi laliyana ngendlela efana nayo. Ngokuba phela nxa kungenziwanga kanjalo kungenza kubone kutshutshiswa abamanye amaqembu kakhulu okwedlula abanye. Akwenzanga kuphela ukuthi kwakhiwe le mthethwandaba, okukhulu yukuthi amapholisa azasebenza ngendlela efaneleyo yini, abatshutshisi bazasebenza ngendlela efaneleyo yini.
Ngamanye amazwi uthi imithethwandaba le ingasebenza kuhle kuphela, ingawenza kuhle umsebenzi wawo alubana amapholisa lawo ethe aqhuba owawo umsebenzi ngemfanelo.
Kuvele kunjalo, umthwalo luqala kulaba abakhokhelela amaparties, abaholi bama-political parties. Yibo abafanele bakhuze abantu abalandeli babo bazifundise bengamaphathi ukuthi udlakela kalusebenzi kalufanelanga lube khona. Umsebenzi wesibili omkhulu wenziwa ngamapholisa okumele bangakhethi uhlangothi, bangasekeleleki iqembu kumbe basekeleleka iqembu, babophe wonke umuntu owenzele lo cala eliyephula lokho okufanele kwenziwe ngesikhathi sokhetho. Kube sekusiza abesithathu ngabatshutshisi, kumele bangakhethi uhlangothi nxa betshutshisa, bakhiphe bonke ubufakazi ngendlela efaneleyo, batshutshise ngendlela efaneleyo.
Uhulumende uthi imithethwandaba le ngeyokuthonisisa abantu ababangela udlakela kanye labethusela abanye. Kulula yini ukubophisa umuntu osithi ukwethusele?
Akulula ngoba phela kachayi muntu, afika lithembise lokhuyana okwegugura wundi athi liyakhumbula ukuthi kwakwaba negugura wundi lapha, kumbe athi liyakhumbula ukuthi sezani ngo-2008. Khona lokho nje angakukhuluma, akwasonto ongafika umtshutshise ngayo umuntu, yathi bengiziqoqele.
Umnumzana Efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe. Owayebaleke eZimbabwe ngesikhathi kugenqulwa umbuso kamnumzana Robert Mugabe, umnumzana Sevia Kasukuwere ubotshiwe ngamapholisa namhla ekuseni wamiswa emthethwandaba isetheswa icala lokufohla umngcele ebalekela eSouth Africa nyakenye. Umnumzana Kasukuwere ukhululwe ngemva kokuhlawuliswa i-$300 yesibambiso ibail. kodwa okumangalise abaningi ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa-Lyi wafohla umngcele ebaleka uMgabe ebalekela owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe nyakenye kodwa akulacala alitheswayo.
Ekhuluma lentatheli zindaba eHarare lamhla, uMnumzana Tendai Biti yena obemele isikhulumeli se-MDC Alliance uMnumzana Westman Ncube ufunge wemba phansi wathi ukhetho kalusoze lwenziwe nxa izikhalazo zabo zingalungisiswanga. Kodwa walile ukuphumela egcekeni ukuthi baza kwenzani ukwenzela ukuthi babambe iZANU-PF ngemkani ukuthi iguqule indlela ozawenziwa ngayo ukhetho. Ubhidi wethule amazwi la ngaphambilini ngokutshengisela okuqoqwe yi-MDC Alliance ngolwesibili ngeviki ezayo. UMnumzana Bhidi uthe abafuna kulungisiswe kuqoqela ukuvunyelwa yiZimbabwe Electoral Commission ukuletha ingcwadi ezizimeleyo ezizacubungula uluhlu lwabavoti ole-voters roll ngoba bengakholwa ukuthi luqoqwe ngemfanelo. Wongeze wathi eMount Darwin kulabantu abaleminyaka yokuzalwa edlula elikhulu ababhalisela ukuvota okuyinto athi iyabasolisa kakhulu.
If there are no reforms, I think our president has been very clear that we are not going to boycott as an election, but there can be an
election.
UMnumzana Bhidi wengeze wathi MDC Alliance ifuna uhulumende esuse wonke amabutho abikwa ekhankasela ibandla leZANU-PF emaphandleni. Uthe njalo amabutho angamalunga eZimbabwe Electoral Commission kumele exotshwe umsebenzi ngoba ukuba khona kwawo kuzaphazamisa ukhetho njalo kuzakwenza ibandla leZANU-PF liqibilibezele kakhulu. Idala lephalamende liphasise umthetho wezokhetho we-Electoral Amendment Act ngenyanga edluleyo. Kodwa i-MDC ithi kunengi ebikhala ngakho okungafakwanga kulo mthetho. Ithi njalo kayenelisanga ukuvimba ukuphasiswa kwawo ngoba ilamalunga edala lephalamende amalutshwana okwedlula aweZANU-PF. Asenelisanga ukukhulumisana lomgcinisihlalo wekhomishin yezokhetho uNkosikazi Priscilla Shigumba ngamazwi kaBhidi. Kodwa ezinye izakhamizi zeHarare zisole kakhulu okwethulwe nguBhidi sithi nxa kuyikuthi i-MDC Alliance icabanga ukwenza udlakela kumele ichiyane lakho. Omunye wezakhamizi lezi ngunkosikazi Nothando Mkhwananzi.
Umcabango webandla le-MDC ukuthi nxa ukhetho luka-30 July lungenzakalanga ngendlela abakhangelele ngayo bathi bona bazadisturba, angiboni ukuthi kungasibhadalani ngoba ekugcineni kwakho konke akusibo bodwa abazi ubuhlungu ngalokhu, sonke siyabuza ubuhlungu.
Lanxa kunjalo uBhidi uthi kababuyeli emuva ngohlelo lwabo lokuvimba ukhetho mhlaka-30 ngoNtulikazi. Uthi nxa uMongameli Emmerson Mnangagwa ezimisele ukuqhuba ukhetho olubalulekileyo njengokuthembisa kwakhe kumele elungisise izikhalazo zabo. Ukhuthaze njalo amalunga e-MDC Alliance loZulu weZimbabwe jikelele ukuthi baze ngobuningi babo eHarare ngolwesibili ukuze bhatheka kokutshengisela ngalokho abafuna ukukwenza ukuthi kuguqulwe ezokhetho. Uthi bazatshengisela besiya emahofisini kaMnangagwa aseMono Mutapa lesemahofisini ekhomishini yezokhetho eyezek. Ngimele uGibson Bebe oseHarare, igama lami ngoGibbs Dube.
Yebo-ke lolo daba beluchasisa ukuthi umanyano wamabandla aphikisayo okhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa we-MDC Alliance uthi uzavimba ukuqhutshwa kokhetho uhulumende engaqhubeka esala ukulungisisa konke okulakho kwenqabela ukhetho olukhululekileyo abakhala ngakho. Kusenjalo abanye babantu ababencintisa kuma-primaries ebandla le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa koBulawayo kanye labasekeli baleli bandla bathi kwaba lokuqelibezela okukhulu kulelo khetho. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Bekhuluma emhlanganweni abawenzele elokitshini lemabuthweni namhla, abasekeli be-MDCT bathe abantu abaningi abavote ngeviki edluleyo kuleli lokitshi ngabantu abalethwa ngamakhombi bevela kwezinye indawo, hathi izakhamizi. Omunye walabo ababencintisa umnumzana Giyani Dube uthe yena kazange aziswe ngelanga lokhetho. UDube wengeze wathi abantu babevunyelwa ukuvota bephinda, njalo uthe lamalunga ezanu-PF lawo avota.
Okokuqala mina njengecandidate azange ngitshelwe officially ukuthi ukhetho lukhona ngeSaturday. Ngabona kuma WhatsApp sekuthiwa kulo khetho ngeSaturday. Kwaba le desk abantu bevota in public, not ukuthi kube lo khetho olusecret. Abantu babebhalelwa ukuthi kuthiwa icandidate omele ibhalelele elebizwe eliphezulu.
UDube uchothoze ibandla lakhe esithi selisenza njengebandla leZANU-PF.
Sokuyiphathi engathi imore than iZANU-PF ngendlela abenza ngakhona izinto. IZANU isizisiba iZANU engcono ngoba vele siyazi ukuthi iZANU iphathi yobukhophokhopho.
Amazwi kaDube agcizelelwe yisakhamuzi semabuthweni umnumzana Gibson Nyathi, yena othe abantu abavotayo ngababesuka eNgozi Mine.
Ikhetho aluhambanga kuhle, kwakuvotiswa abantu nga-66 kuthathwa amaphepha angayisiwa labantu abangathiwa balapha enumber 6 leminyela lemabuthweni bethathwa out.
Ukhansila walindawo owanqotshwayo kulolu khetho umnumzana Lord Siziba, yena uthe bake bazama ukuyabonana lo mkhokheli webandla labo umnumzana Nelson Chamisa ngalolu daba eHarare, kodwa bavinjwa.
Yayiliginyodwa besiyabutha abantwana bathathela abantwana amaphepha ezandleni bayeninga babo bavote bekhipha ama-polling agents ethu etafuleni. Omunye one of the candidates umfazi wakhe ngiyobhalela abantu amabizo abebakhomba ukufaka kulelani box lakuleliya.
Imizamo yokuchumana lomgcini sihlalo we-MDCT kaChamisa kobulawayo umnumzana Gift Banda yehlule, kodwa ukukhonona okusemabuthweni lokhu kuyingxenye yomkhosi ohlatshwa ngabasekeli baleli bandla endaweni ezithiyeniyo zelizwe phezu kokungaqhutshwa kuhle kwama-primaries abo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ugcizelele kubalandeli bakhe emhlanganweni we-rally eChikomba Growth Point eChivula mhla ukuthi uzanqoba kukhetho oluzayo, njalo uzavuselela umnotho welizwe. Umnumzana Chamisa ukhangelelwe ukuqhuba umhlangano ofanayo eSt Mary's eWetsa leHamosekwa eMashonaland East ngeSonto. Ngakwelinye icele, uMongameli Mnangagwa ubikwa angaseyi kuba lo mhlangano eMathebeleland South ngempelaviki njengalokho obekuhleliwe. Umnumzana Mnangagwa obesechegude lamhla emkhosini wokuguqula ibizo lenye inkamba ukuthi ibe yiJason Ziyaphapha Moyo Barracks usole umnumzana Chamisa wathi ibandla leZANU-PF yilo elizaqhubeka libusa. Ukuze sizwe okuningi ngemihlangano ye-MDC Alliance, sixoxe lomnumzana Albert Mhlanga, isiphathamandla somanyano.
Nxa singakafiki abantu basiqondisa kuwosobhuku ezinduneni, khulume lazo izinduna ziyitsho lazo izikhalazo zazo. Sithi nxa sesisiya emaralini sifica abantu bebuthene lokuyana esingazake sikubone emhlabeni. Ngiyananzelela kakhulu ibesisebedbridge. I-Bedbridge ade singazake sigwalise noma ihafu ye-stadium, kodwa i-stadium sihle savalwa abantu bengasakwani. Ungakhangela elwagwelu lapho engisuka khona irali emaboleni liyana, abantu abangakana sabagcina be-adreswa ngubaba uJoshua Nkomo. Asizake sibe labantu abangakana. Ukhangele njalo futhi emashonaleni, indawo lapho ade kuthiwa yizo ezezano CBPF, hhayi abantu beshoneni bayasamukela. Kanye lezinduna zakhona ziyatho ziyamcela uChamisa endlela ezithembisa ukuthi hayi le mali bazayihola bayivula ama-akhawunti njemabhenki izinduna labo sobhuku. Ngokokuqala kathesi ukuthi uChamisa aye ku-election umgabe engekho egedini. Egedini akusela goalkeeper. Ungakhangela ukuthi izano sicakazeke kanjani. Umama omduli angeyadesekela umgabe laye sengale, umtinili laye usengale, uMnangagwa laye ungale, labanye abezano labo abakhalele bethi bangama-independent.
Siyambona uMongameli Mnangagwa laye elabantu abaningi kakhulu emhlanganweni yakhe emlutshana sebelayo. Lina lithini ngalokho?
omnangagwa umuntu wonke ngeprovince ngeprovince uyanikwa umlando lo member of parliament ukuthi babuye lamabhasi angaya emtare ibhasi zangkhona zihamba laye ayegweru sembhasi sembantu kodwa ungakhangela thina awusoze ubone noma nje iroli kumbe injari abantu bayazibuyela emhlanganweni uyabona nje kule moto ezincane zona ezesihamba ngazo okutshengisa ukuthi mzwano we-election abantu babekuyona leyo ndawo laba abahamba bethwala babengasamncedi nge-crowd yakhe
lilesiqiniseko sokuthi abantu bonke labo ababuya emhlanganweni yenu babhalisela ukuvota
nxa sikhangela ngama-percentage ezeki most of the time esikhathi ezidlulileyo ubabutshwangela besithi ngaba le ma-1.2 million umgabe ebe le-3 million kutho ukuthi nxa sesikuma-6 million 5 million akutsho lutho ukuthi labana kabarejistanga kodwa sesiku-5 million eyiyo vele abahlala bewina ngayo phela umdlalo lo uphakathi kukamnangagwa lochamisa ngiyaxolisa abanye bangixolele ukuthi ngabakho ngoba sikhangela ngama-rallies abawenzayo
lo umnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance sixoxelaye ekwabulawayo Abaprofethi besonto eZayoni lamhla bakhuphe umgobho edamu leGaranyemba obikwa ububulala abantu kuleli damu njalo ubangela ukuthi izifuyo ziphunze. Intathe zindaba yethu uAlbert Ncube yena obeseGaranyemba wazibonela ngawakhe usethulela lolu daba.
Umsebenzi okhipha linyoka uqale ngesonto lapho abaprofethe ababili uMehluli Moyo kanye noThembani Moyo abaqede phosa amafola amathathu besemanzini bedinga linyoka kodwa ngitsho ukuyithola. Baphendukile njalo namhlanje bengasadlanga nkotshana bayifuna ngamehlo abomvu bayibamba chaka inkalakatha yomgobho obulithanga njalo lembala emnyama. Izakhamizi zeGaranyemba zithi sezile minyaka zithwele amagabha avuza ngalinyoka ebulala abantu njalo ebangela ukuphunza kwezifuyo. Isakamuzi unkosazana Grace Dube uthi linyoka ebisihluphile.
Abantu sebebaningi abafayo phakathi kwamfundo. Kunomunye umfana owangena ebambisa washo wakhwela phezu kwamadamu.
Amazwi akhe afakazwe ngusobhuku uJeffrey Dube.
Uyabona ukuthi nje kulabantu abafa lapha kungacaci edamu. Sakhela fresh bro kaza lawa wedaye. Kwazongwa lo mfana omunye la owawela ingwane. Uthe kuwela ingwane wathi uthi ayithatha wahle waphelela phakathi emazini. Wathola kale mili uyongendela ngapha la wafa futhi khonapha emazini.
Umprofethi uMehluli Moyo ulandise ngomsebenzi wakhe.
Ngoba ukuthi kwekhana singabaprofethi saprofethi kule nto ethile edamu and nezakhamizi yazo zatsho ukuthi into leyo asiqali ngalo baprofethi kuyizo bakhona abanye abantu baye besigele kodwa besefile ukuyifeza thina sifisa ukuthi kube labantu abanjani abayifezayo njoba nje namhlanje sisiyifezile kusho ukuthi umsebenzi wabazali uphethekile wehlupho olusedamu ngokwakhulunywa ngempela ukuthi khona umntwana ayitholayo phakathi kwamanzi ngendlela engekho right because of iproblem yalinyoka. Bakhulunywa ukuthi izifuyo ziba nama-problems kakhulu ngokunatha khonaphana iproblem yemalinyoka. Bakhulunywa futhi ngokuthi inyoka yena leyi iyakwanisa futhi ukuphuma phandle abuse abanye abantu ngendlela ezingekho right.
Umoyo selenyanga ezintathu ebhode emaphandleni eGwanda lapho kubikwa ikhipha undova lezinyoka emzini yabantu. Lithiye kusasa kuhlelo lwethu lwezemaphandleni lapho engizalethulela khona lolu daba ngokugcweleyo. Ngimele iStudio 7 ngisedamu leGaranyemba ngingu-Albert Ncube.
Namhla sikhangela imikhankaso yamabandla ezombusazwe atshiyeneyo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. okulandelayo ngumbono kahulumende weMelika.
Lo umbiko oveza imbono yelizwe leMelika. Solufikise iminyaka elijumi lanhlanu uhlelo lweMelika olwe-President's Emergency Plan for AIDS Relief kumbe iPEPFA oluncedisa amazwe atshiyeneyo ekulwisaneni lemikhuhlane enjenge-AIDS lokumemetheka kwegciwane lengculaza. Ilizwe leMelika selafaka amabhiliyoni angamajumi ayisitshiyangalombili $80 billion kuhlelo lolu olwaqaliswa ngumongameli George W. Bush ngomnyaka ka-2003. Solanceda abantu abaningi okumangalisayo emhlabeni wonke jikelele. Lwathi lusungulwa lolu hlelo lolulenjongo yokulwisana lokumemetheka kwegciwane lengculaza kanye nomkhuhlane we-AIDS emazweni lapho okwakulabantu abaningi ababebanjwa ngumkhuhlane lo. Amazwe la ayigoqela eleBotswana, iCote d'Ivoire, Ethiopia, Guyana, Haiti, Kenya, Mozambique, Namibia, Nigeria, Rwanda, South Africa, Tanzania, Uganda, Vietnam, leZambia. Lusanda kusungulwa uhlelo lolu lwalulenjongo yokuthi phakathi kweminyaka emihlanu kuza kulatshwa abantu abayizigidi ezimbili 2 million kuvinjwe ukuthi abantu abayizigidi ezisikhombisa bengabi negciwane leli njalo kwendliwe abantu abayizigidi ezilijumi asebelegciwane lomkhuhlane we-AIDS. Lokhu kwakusenziwa ngesikhathi kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi amahlanu 50,000 ababethola amaphilisi okuvimba ukumemetheka kwegciwane le-HIV emzimbeni kanye lomkhuhlane we-AIDS. Okwamanje kulabantu besilisa labesifazana kanye labantwana abafika izigidi ezilijumilane 14 million abathola uncedo lwamaphilisi athengwa imali ekhokhwa yiPEPFA. Obona ngenhlelo zokunqabela umkhuhlane wokumemetheka kwegciwane lengculaza njalo lomkhuhlane we-AIDS ekuhulumende weMelika uDeborah Biggs uthi lokhu kuyabukeka njengoba kulabantu abaningi okumangalisayo abathola uncedo oluvela kuhlelo lwePEPFA. UBiggs uthi ngaphandle kokuhlenga abantu abafika izigidi ezilijumilane 14 million uhlelo lolu soluvimbe ukuthi abantu abedlula kancane izigidi ezimbili 2.2 million bengabi legciwane lengculaza. Uthi uhlelo lolu lunceda njalo itandane ezedlula izigidi ezisithupha 6.4 million. Lo bekungumbiko oveza imibono yelizwe leMelika.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Woza Friday namuhla silomhlabeleli wezokholo uSibanjana Junior the Big Animal ehamba leqembu lakhe le impi yosindiso bephethe indlalade labo elitsha elilesihloko esithi uhambo. Kubika uNtungamili Nkomo.
Tempela uhambo uSibanjana Junior aseluhambile leqembu lakhe nanku sebe wakhithize aze abayisishiya kalolunye amadlalade abo. Leli liphume kunsukwana ezedluleyo njalo lilengoma ezilichumi ezigoqela le ethi uSibanjana the Big Animal isilo uthi njengomuntu owazalelwa ecaweni akalulahli ukholo lwakhe yikho nje egxile emculweni wokudumisa.
Ngidumisa uNkulunkulu nje ngizama nokuthi abantu abalahlekile bathenduke babe semandleni kaNkulunkulu bathole konke abakufunayo.
Le yiyo umnimisihlobo wedlalade ethi uhambo. Sivuze ubuze uSibanjana ukuthi litholakala ngapi idlalate lakhe.
USibanjana mawulifuna isidi lakhe uyangena enambeni zami eze WhatsApp ezithi zona 061 259 5274, noma ungene ku 060 386 2920. Yikho lapho ozathi nxa usukhulume nami kuWhatsApp esiza khona ukuthi sibone ukuthi senza kanjani ukuze ulithole leli CD elikhona elithi uhambo.
Ubatshiyela wapi amazwi abalandeli?
Ngiyabonga balandela abantu lami ngiyekho engakusho ngithi ngike ngikhulume lami ngolimi lakithi ngithi ngibuka kwazokwazi obana lamkwendu ngile Sibanjana Junior the big man kono ehumba the king of the jungle the general evergreen msana wasingakwebule msana wakalambila muhamu ekazini ekaduswane esikalala ndili dawuduna fondoza mhlato ongahlula thambo nisimbo ndoboka
ngeenkundleni isilo sako Sibanjana leqembu laso le impi yosindiso ngale engikhumbuza umamdala wami oso wasijiyayo uNandu ithi kewangu ngithi lala ngokuthula mama.
Sibanjana Junior ehamba leqembu lakhe le indi yosindiso ledlalade labo elitsha elithi uhambo. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Hayike akusenani silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona apha eWashington DC ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.